Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 Nhlolanja 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lozulu weZimbabwe jikelele bebethe gwaqa enkundleni ya Harare Showgrounds lamhlanje emkhosini wokukhumbula impilo kaMui owayengumkhokheli webandla le MDC umnumzana Morgan Tsvangirai. Ngakwelinye icele umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wokukhumbula uTsvangirai esithi wayengumuntu owayezinikele kakhulu kuntuthuko yelizwe. Inhlanganiso ezibalisa e-African Union le-SADC zisolwa ngokulalela ukukhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akula nqabanqoza kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDC lozulu weZimbabwe jikelele bebethe gwaqa enkundleni ya Harare Showgrounds lamhlanje emini emkhosini wokukhumbula impilo kaMui umnumzana Morgan Tsvangirai owaba ngumkhokheli webandla le MDC libunjwa. UTsvangirai ubhubhe ngomnyaka odluleyo mhla ka 14 Nhlolanja ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhosi oqoqwe ngabebandla le MDC ubuthanisa bomdeni kaTsvangirai lomfelokazi wakhe, inkokheli yonke ebandla leli labasekeli balo. Bekuhlatshelwa kugiywa emkhosini lo lapho okunxuswe hatshi abebandla leli kuphela kodwa labenhlanganiso ezehlukeneyo zenhlangothi zonke zempilo okugoqela ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Iningi elikhulume emkhosini lo ngempilo kaMui belincoma okwamagama liveza ukuthi limkhumbula njengeqhawe elenelisa ukumelana lombuso oncindezelo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ilunga lejayele Senate engowe MDC unkosikazi Dorcas Sibanda yena wasebenza loTsvangirai esakhokhela inhlanganiso yezisebenzi ezCTU uthi kulusizi ukuthi zisebenzi namhlanje zibhekane nenhlupho eziningi ngoba kula uzawamela ngendlela uTsvangirai ayisima ngayo.
Namhlanje ilanga eliqakathekileyo lapha esikhumbula khona ubaba uDr. Richard Morgan Tsvangirai. Mina ngiyamkhumbula ubaba kakhulu ngoba ngisebenze laye kusela ngincane mina ngikuzaru yena esikhokhela kuZCTU ngoba izaru phela iZimbabwe Amalgamated Railway Union Railways yena esikhokhela kuZCTU because automatically we were also singamalunga aweZCTU. So ngiyakhumbula kakhulu imfundiso yakhe, indlela ayesikhokhela ngayo ngesikhathi soneso, wayesikhokhela ngendlela eziphezulu, engumuntu efuna ukubona iZimbabwe ekhululekileyo.
Uqhubeke ethi uzulu weZimbabwe jikelele laye wancedakala kakhulu ngemsebenzi lobukhokheli bukaTsvangirai owazinikela impilo yakhe ukuze athuthukise impilo yabantu bonke. Uqhubeke ethi uMui wenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. UZulu owayeselamba esephila ngokuyathenga ukudla emazweni angumakhelwane wasutha lapho angena kuhulumende womanyano leZANU-PF.
IZimbabwe yonke jikelele omele uvumelane layo ukuthi vumelane lami ukuthi ngesikhathi sikababa uTsvangirai wayenza wangena kwi-inclusive government engangenanga fully, but kwakwanisa ukuthi umuntu wonke esikhwameni sakhe abe le-US dollar. Umuntu wonke wakwanisa ukuthi adle ekhululekile emzini wakhe, athole imali ahole ekhululekile. echelesile so imsebenzi kaba uMthangray umsebenzi ukukhokhela kaba uMthangray namhla siyamkhumbula sonke sibuthene khona apha siyamkhumbula sikhumbula imsebenzi yakhe yonke nalemihle
ekhuluma emkhosini lo umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthe uTsvangirai liqhawe elingathanda kuzwayo elasebenzela ukumanyanisa isizwe kanye lempilo zabantu jikelele. UChamisa uthe uTsvangirai wazinikela ukutshaya lokubotshwa ezandleni zikahulumende weZANU-PF elwela amalungelo oluntu. Lalapho esegulela ukufa uthi kwaba yisifiso sikaTsvangirai sokuthi ukhulunyisane phakathi kweZANU-PF leMDC ngemva kokukhitshwa kukaMgabe embusweni njengendlela yokumanyanisa isizwe.
Kudala wangitshayela ucingo ngelanga uMnangagwa egcotshwa esithi ngihambe ngiyemmela emkhosini lo ngoba wayenqusiwe njengoba babevumelene leZANU-PF ukuthi bazabambana owesikhatshana kulungiselelwa isimo esifanele ukhetho oluhlanzekileyo. Umdala uTsvangirai wafa eyindoda eyayidanile ngoba walahliswa kulokho ababekuvumelene lohulumende weZANU-PF.
Abantu abaningi abakade bekulomkhosi bebabaza ngokuthi ilizwe lilahlekelwe ngumkhokheli owayengelanketha betshabi ngoba wayezimisele ukukhulumisana labebandla beZANU-PF ngelani lokuthi babemhlukuluza loba ukumthuka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bhebhe.
Siyabonga Bhebhe. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wokukhumbula uTsvangirai esithi wayengumuntu owayezinikele kakhulu elizweni lakhe njalo elwela ukubambana kanye lombuso okhululekileyo. Ngokunjalo uMnangagwa uthe kuqakathekile ukuthi uZulu weZimbabwe abambe iqhaza ekwakhiweni kwelizwe. Abaningi abaphendule umbiko kaMnangagwa enkundleni yeTwitter bamchothozile kakhulu besithi kuyamangalisa ukuthi usengakhuluma kuhle ngoTsvangirai lamhlanje khona uhulumende wakhe weZANU-PF wayehlala emhlambaza esithi ungumthengisi kanti njalo embopha njalo nje. Komunye umnyaka uMnumzana Tsvangirai watshaywa ngamapholisa aphosa ambulala. Sixoxe lo mgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Siyakuyezwa amazwi akhe lawa akhulumileyo njalo ukuncoma akwenze ubaba uTsvangirai akulobileyo kumqoto. Kodwa udubo esilalo yikuthi uduba ngokuthi athi akhulume into enhle lithi litshona ilanga usegenqulile usechothoza. So singeke sakuthatha njengento yokuthi singasayithakazelela achibo ngoba kasi samzwisisi ukuthi yena uvele nxa ekhuluma uyabe injongo yakhe ingeyani ngoba akasoze kusethusa ukuthi sizwe lithona kuthiwe leyo Twitter lapho kubhalwe khona ayisiyo yakhe. Kodwa umncoma simncome kuhle.
Kodwa ubuhle bukaTsvangirai singathi uqalise ukububona nini uMnangagwa ngoba esaphila babetshona bemthethisa lapha bona uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bemhlambaza besithi ungumuntu omubi ungumthengisi njalo.
Limkhotho lelo yikho ngithe phambilini anginaqiniso lokuthi ukuloba kwakhe ulobe engumuntu omncomayo kumbe bekuyindlela yokusithunuka. Inkotho lolo litshoyo ngoba ubaba uTsvangirai lokhe waba ngumkhokheli wethu webandla leMDC akula mnyaka nothi lapho esake sathi wake watshaywa ngumoya ngoba wayengotshaywayo ebotshwa ehlanjazwa ethelwa ubufebe yonke into imhlamba ekhona kuleli lizwe ubaba uTsvangirai yedlula yaqinisa ngamagcobo.
Uthi njalo lesi yisikhathi sokubambana abantwana beZimbabwe babamba iqhaza baphakamise ilizwe elitheni ngalokho.
Thina njengemanza leMDC ukubambana lokhu esaqalisayo lumhlangano wethu sihlala sikhuluma ngendaba yokubambana ngendaba yokuthi ungazwakalwa kwintwangu ngudlwangu. So lokhu afuna ukukwenza lokhu angikwazi ukuthi uvele ufuna ukuthini kodwa yena siqu sakhe akalanto yokubambana. Yena akufunayo ukuthi sonke simthandaze. So nxa sithi sifuna ukuthi sikhulumisane unzima ukuthi ngithi mina Bhutintunga ubungichaya wangikhiphilihlo usungikhiphilihlo ususithi kimi akubuye ehlale phansi sigumusane umlota kunguwe futhi ozabe ukhulumisa gumusana njani kakwenziwa njalo.
Alo-ke ngonkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC, ubexoxa lo ntungameli nkomo we-Studio 7 eseHarare. Kolunye udaba, idale lephalamende seliqalile uhlelo lokukhetha amalunga e-commission ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Umlawuli wedale lephalamende wethule umbiko ekhuthaza uZulu ukuthi akhethe abantu afuna babe ngamalunga ali commission njalo bathumele amabizo abo edale lephalamende. Amalunga amakhomishini akhethwa nguZulu abe esevivinywa yidale lephalamende. Bekungabizwa uzwayo edolobheni leHarare lamhlanje lapho abatsha abakade bethakazelela ilanga lothando iSaint Valentine's Day begqoke impahla ezibomvu. UGibson Bebe usipha lolu daba eseHarare.
Endaweni zabavinkili ezamamo ezinjengabo isigethi laseJoiner City yenzikini edolobho bekuphithizela abathandanayo bebonakala bethatha imfanekiso ukuthi abanye bebengabathi kabenelisi ukuthengela intombi lamajaha abo okumnandi ngelanga lalamhlanje ngenxa yesimo somnotho esingamanga kakuhle elizweni. Iningi lisebenzela nje ukutholisa imuli okungena ethunjini. Imali iqhubeka isilela elizweni kakhulu idwa leMelika elifunwa ngabosomabhizimusi abaningi lamavinkili, kanti iholo liqhubeka lincipha nxa liqhathaniswa lendingeko zemuli kanye lokuqonga kwentengo yempahla lokudla okunye owaqalwa yikukhweza kwentengo yamafutha ezimota. Kolunye njalo udaba, umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ube lomhlangano labezigodlo zabameli bamazwe ahlukeneyo kweleZimbabwe ekhuthaza amazwe abo ukuthi aqhathekise kulondoloza ubudlelwano obuhlele leZimbabwe. Kunjalo nje okhokhela inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union athuza umnumzana Obed Masaraure umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esethethwa icala lokuzama ukugenqula uhulumende, kodwa umthethwandaba awuzange waqhubekela ukuya ngaphi ngaleli cala wathi aphenduke edale ngenyanga ezayo ekambimbitho mhlaka-7. Ukuthi unobhala wenhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union athuza umnumzana Robert Cherry laye umiswe phambi komthethandaba kamantshi owegoromozi oseduzane leHarare namhlanje esethisa icala lokutshaya ipolisa. Yena-ke ube lenhlanhla yokutshelwa ukuba uzaqhubeka ethonisiswa isuka emzini wakhe ngemva kokuvunyelwa ukubhadala imali yesibambiso sebheyi sekhulu lamadola i-$100. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi omunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa utshele inkokheli yeSADC ukuthi ukutshengisela okwenyanga edluleyo phezu kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kwakuvele kuqoqwe ngaphambilini ngabantu ababefuna ukugenqula uhulumende bebangela ingxabangxoza besebecatsha ngokukhwezwa kwentengo lokhu. UMasisi uthi uyavumelana lembono ethi kumele kwesulwe izijeziso zomnotho ama-sanctions ayetheswa ilizwe leZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kule Botswana.
Khuluma egcekeni lendizamtshina eleseSerezekama International Airport ngemva kokufika evela emhlanganweni we-African Union EAU owenzelwe kwele Ethiopia, umongameli Masisi uthi kuqakathekile ukuthi abantu bazwisise ukuthi udaba lweZimbabwe lusuka ngaphi lusiya ngaphi. Uthi bese-Ethiopia bahlangane njengenkokheli ngaphansi komanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa owe-SADC, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abachathekele ngezahlakalo zenyanga edluleyo lapho kubulewe abantu ekutshengiseleni ngokungayi emsebenzini phezu kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. UMasisi uthi batshelwe ukuthi abantu laba batshengisela bevika ngokukhwezwa kwentengo yamafutha, kodwa babevele belenjongo yokudala umona phambilini kwesaziso zokukhwezwa kwentengo yamafutha.
Details to explain to us that
ngokuxwayisa isimo esikhona, uMnangagwa wasitshela ukuthi kwakuvele kube khona inhloso yokudala umonakalo. Wachasisa lokuthi ngemva kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda, intengo yawo yasala iphansi okudlula amazwe amaningi aweSADC.
UMasisi uthi uyavumelana lombono wenkokheli enengi eSADC ukuthi izijeziso zomnotho ezafakelwa iZimbabwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika kumele ziyesulwe. Uthi iZimbabwe ayingeke iphumelele uma ilokhu iphethe ijoko lezijeziso zomnotho, ngoba isehluleka ngisho lokuboleka imali kunhlanganiso ezinkulu ezifana le-IMF kanye labo World Bank.
Uma ungavunyelwa ukweleda kumbe ungena kumnotho welizwe lonke jikelele, kusuka kube nzima ukuthi ube lelizwe elilomnotho ophumelelayo. Ngiyasekela ngokupheleleyo ukwesulwa kwesijeziso eZimbabwe. IZimbabwe ephumelelayo inhle kithi njengeBotswana, ngoba okwenzakalayo kibo lathi kuyasiphatha.
UMasisi uthi izalwane zeBotswana zazisenelisa ukuthumela abantwana esikolo eZimbabwe, lelo lizwe lingakabhekani lobunzima bomumo bomnotho. Omunye weZimbabwe ocubungula izombusazwe eseHebron, umnumzana Edwin Dube, uthi noma nje emhlonipha uMasisi, kuyadanisa ukuthi iSADC iqhubeka ingela mazinyo.
Okukhulunywa ngumongameli Masisi akumangalisi, ngoba ingoma yenkokheli yeSADC asiqali kukuzwa. Kukhanya uMnangagwa convinced them ukuthi abantu nothi uhulumende yibo abaphambanisayo ngesikhathi sama-protests. Siyazi ukuthi inkokheli yeSADC kufanele ikhanya isekelana, yikho esibona ngenkulumo kaMasisi.
Kodwa uMasisi uthi bavumelene ukuthi kube lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu kanye lemithetho yonke engaphansi kwesisekelo sombuso weZimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa wathuma izithunywa ezigoqela uMnumzana Patrick Chinamasa ukuthi zihambe amazwe aseSADC bechasisa ngomumo okhona eZimbabwe, njalo benika isiqiniseko sokuthi akulanto eyethusayo ngemva kokubulawa kwabantu ababetshengisela. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7. Isahabron kwele Botswana.
Ku live talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama Women's Round Table, sixoxa ngezothando ngaleli langa lele Valentine's Day. Kambe inhlupho zesimo selizweni zingabe ziphambanise ukuthakazelela leli langa na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ekuqhubekeni kokungahlaliseki kwezombusazwe, uZulu uphakathi kokudana okwadalwa ngumanyano weSADC kanye lowe-African Union, kulandela umbiko wethulwe phambilini komhlangano weviki edluleyo, lapho lezi nhlanganiso ezithele eZimbabwe liphakathi komhlahlandlela wentuthuko. Akuzange kukhulunywe ngocuku lwamasosha lamapholisa kumbe khona ukusola okwenzakala ngenyanga edluleyo. Lokhu sokuthiye iningi leZimbabwe lisithi selifana lentandane ezingela ozinakekelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula izombusazwe uMnumzana Methuseli Moyo endawonye loMnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lingqoqo.
Kuyisifundo esitsha babugandi kodwa esidala ukuthi abantu beZimbabwe nabantu beAfrika jikelele bakwazi ukuthi eSADC laba labo AU laba, njengokuthi okukanyerere kudala ngamaklabhu ama tyrants abuthana khona ukuthi azivikelane lokuthi abalekele intando yabantu. Ngakho uchapho leZimbabwe kumele libe kwazi ukuthi lulodwa kumele balwe impi yabo yenkululeko. Ngoba umbuso okhona kathesi eZimbabwe ngaphandle kokuthi umbuso wabamnyama abantu abalwela inkululeko ngumbuso wecolonialism, ngumbuso wodlame, ngumbuso wokuhlukuluza abantu. Ngakho impi ephambi kwabantu beZimbabwe yimpi yenkululeko.
Nanto ke udaba Mnumzana Moyo, wena uthini ngomanyano lo weSADC kunye lweAfrican Union ikakhulu nxa sikhangele okwenzakala eZimbabwe?
Njengoba ekubeka nje uDimizulu Gandhi, ababusi nxa behlangene laphandle kuba lidale kumbe iklabhu yababusi bese bekhangela abantu bonke ababuswayo eAfrika ukuthi hayi laba ngabantu bethu siyababusa. Yikho ke nxa abantu bekhonona kungabe kuseZimbabwe kungabe kungapha, ababusi labana basuke babone uhlupho lolu ngelihlo laba busi ukuthi laba ngabantu bethu sebefuna ukuvusa ikhanda. Yikho ke bona basuka bexhase kumbe besapote lo ongathi ufuna ukuhlokomelwa ngabantu abakhangeli ukuthi abantu labo bona uvele yena ubaphethe njani. Njengoba ethile uDimizulu kuyisifundo esitsha kwabanye, kodwa kade bevele belandela into lezi. Thina abanye sabe sikukhangele ukuthi singawubanga umsindo singazibhala incwadi ubhala eSADC le-AU zizafuka zibalwe nje zibe kubale baphendule ngeyabo indlela bakwehlise bakuse phansi okwinto wangkhona loba thina de sikubona kwinto ephezulu. Nxa ilizwe lihamba bona imota zuka ziduma ababusa bebusa, nxa ufuna ukubona ukuthi bayangenela ukuthi umuntu obuswayo akhitshwe, bangenela masinya okudlula umuntu obusayo ehlukuluza bonabo bantu.
Mnumzana Macaphulana, nxa sikhangele okuke kwayenzakala phambilini siyabona ukubana iSADC kunye lomanyano we-African Union zike zaphathisa sibili iZimbabwe sabona kusiba lohulumende womanyano. Kanti kathesi ke kungani inhlanganiso lezi zingani zithatha icele likamongameli Mnangagwa?
Ungasiza kuhle khonaphana ubone ukuthi besisekela laphana eZimbabwe bencedisa ukwakha uhulumende womanyano. Babevikela uMgabe, kwakungayisikho ukuthi bathuthukisa kumbe basekela abantu abandla aphikisayo. Ukukhuthala kwabo khonaphana besiza besitha kubandla nekusetshenzwe, babevikela umbuso kwaMgabe owawusuwile, owawusuluwehlulwe umkhonomi njalo owawunqotshiwe ekhethweni. Akumangalisi babeze laphana ukuzosekela njengoba de sisithi isakhamuzi sakithi lapha ukuthi babezovikela omunye ilunga ledale labo lababusi base-Afrika babengazosekela abantu beZimbabwe. Ngakho-ke abantu bakithi kumele babe lesibindi, abantu be-Afrika bonke babekwazi ukuthi inkokheli lezi zibambene, abantu labo kababambane basizane ukuthi kungahlaselwa beZimbabwe abe-South Africa labo basekele, kungahlaselwa be-Mozambique abeZimbabwe basekele. Ukubambana kwabantu base-Afrika ngaphandle kwenkokheli zabo lezi ezibusa ngodlame kuzakwenza ukuthi imibuso iguquke, lale imibuso yobuthakathi ibhidlizwe ekhona e-Afrika. Kumele izizalwane ze-Afrika zabantu bazana zibambane kuqala ukwenzela ukuthi umbusa kahle uze e-Afrika. Otherwise okwenzekayo ukuthi ziyaqhubeka nezinkokheli zimanyene zinyathezela phansi abantu base-Afrika.
Ya Mnumzana Moyo, nxa sikhangele udaba lweZimbabwe lungaphela njani nxa kungela amanye amazwe ancedisa njengalokho esesikubonile oSADC lo-AU bengancedisi? Ikhona yini indlela engayenzakala ukuthi zona izizalwane zeZimbabwe zibe yizo ezizincedisayo?
Khona kunzima kodwa kulula. Uthilo uDimizulu ukuthi ngo-2008 babuya betatazela ngoba babona ukuthi uMgabe wayezethelela. So okwamanje nxa bebona umbuso lo okhona eZimbabwe weZANU-PF ungekho under threat uzibusela kuhle, baveleka basoze bangeneli. Sike sakubona kube le strike lesi sike saba khona ade sekukubi sibili, bangathiwa bake bathiselwa khona phansi. Kwathi sokuhazwe amasotha abantu bethuka babuyela ngebhezini zabo njengofuthu, kwaqalisa ukuthi sokubetha umoya. Hayi, even ukuthi buyani sikhulumisane lokhuyani ungakunanzelela kathesi sokuphansi kakhulu. Okusuke kwaba khona kwaba nzima yikuthi ungakhangela i-general election. Yiyo i-election ngokubona kwami eyahamba kuhle kakhulu kuZanu, yahamba kubi kakhulu kuma-opposition. IZANU itshela ukuthi yona ephalamende laphana ivele ile majority enkulu. Lowa bekhuluma besithi bafuna ukukhuluma lalo ujahu uChamisa babesitsho nje ngokubona kwami ukuthi hayi baqhuba isikhathi ukuthi laye ethi hayi abantu labana bafuna ukukhuluma lami. yikuye sabisa lokhuyana ukuthi ungayenza so siza kwenza so. So abantu beZimbabwe bale ndlela ezimbili ukuthi wali wethi hayi ukuthi siya siluma umbhobho ngamazinyo kumbe wethi hayi umbhobho uyalimazi azililindeni olunye ukhetho. So i-choice zangikhona zikhonapho.
Alo-ke ngumnumzana Methuselimoyo, ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa ndawonye lomnumzana Dinizulu Macaphulana. Enye njalo ingcwethi kwezombusazo. Intatheli izindaba ezimbalwa ezixoxe lomsakazo weStudio 7 zithi uhulumende kaMongameli Mnangagwa ulakho ukubumba imithetho ezavimba ukwethulwa kwezindaba nguZulu ebulenjini bokuxhumana obugoqela obeFacebook, iTwitter lokunye okufanayo. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Njabulo Ncube okunhlanganiso ekhankasela ukukhululeka kwamaphephandaba lemisakazo eVoluntary Media Council of Zimbabwe.
Silokhu sabo ukuthi sizaqalisa ukuthi sithaye izandla ukuthi sokuzalwe umntwana omusha, kodwa kutholakale ukuthi khona umntwana lo ozaliweyo inyamazana. Inyamazana ezabuya ukuthi khona isilume esilimazi. So simelele ukuthi sifayise ukuthi siwubone lo mthetho ukuthi uminjani. Awulamazinyo abukhali njenge ayibhaleyi okuthiwa isisesulwa.
Siyabona njalo ukuthi lake lanika imbono yenu, kodwa libona zani-ke imbono yenu izathathwa yini kumbe lalichitha nje isikhathi?
Imbono yethu siyifikisile kulokhu abakuthi ngama-consultative meetings abekhona, kodwa ngendlela ebesibona ngayo abakhokheli behulumende ikakhulu be-Ministry of Information abebekhangelela ngayo njalo bekhangelela phansi izithunywa zethu nxa zithi lazo zipresenta ama-position paper ethu, akusithembisi ukuthi khona konke ebesikufuna kuzatholakala kule imithetho emithathu.
Yes, siyabona njalo ukuthi kukhanya ngazani uhulumende ufuna ukunqamekela lapho ukuthi kuvalwe kumbe kuvinjwe kakhulu lokho kuthiwa yi-social media, akunjalo yini?
Ya, silikwesaba okunjalo ukuthi khona umthetho omunye waleyo mthetho emithathu owafuna ukuthi bayifake ngabe kukhangelele khonokho ukuthi khona yeluse ukusetshenziswa kwe-social media.
Alo-ke ngumnumzana Njabulo Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU-PF, uthi uNcube labanye bakhe besaba umnyama ongelampisi.
Nxa usenza into epheleleyo engelansolo phakathi, engelakuganga phakathi, akula nto umele uyesabi. Nxa uvele unesazela sokuthi uyaganga uthi uqala ukwesaba. Kanti yindaba bengamelelanga ukubona ukuthi uhulumende uzalani, sikucubungule sokukhona sokuphambi kwethu sonke, kodwa wena usuhle ugijimele ukuthi wona sucabangele ukuthi wona sebefuna ukuvala loku nalokhu nalokhana kungenxa yani khonoku kuthi navele kulokuganga ukuthi izovele okwenzayo ikususesaba.
Kodwa wena ubona ngizani kungaphumani-ke khonokho okuzalungiswa ngurhulumende abajuma?
Into emele iphume laphana yikuthi kona i-social media sonke siyayifuna iqakathekile nxa siyisebenzisa ngendlela eqondileyo, kodwa nxa sisisebenzisa ngendlela ekuganga ebisa ukuzondana ebisa ukuhlukumezana sokusiba yinto embi-ke khonapho antiyabona. So into omele ezakale ukuthi uhulumende kabuye le mithetho ezenza laba abasebenzisa i-social media ngendlela eqondileyo. Silaba ama-family groups khonapha ku-social media, silaba ama-church group ku-social media, silaba abangani group nje singabangani ku-social media and siqhubana le information eqondileyo kuba yinto enhle. Kodwa nxa mina sengizabo ngokuvuka nje sengiposta ngithi umthembo kasekho wena uphila, so kugangake kulokho. Umuntu ezanjalo kumele ajezise.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yebandla leZANU-PF, bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Singakagqibi uhlelo lwethu-ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-MDC lamhlanje belithe gwaqa enkundleni yeHarare Showgrounds elikhumbula umuyi owayengumkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Diva neni njalo ngo 6:30 ekuseni igama Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.